Umnyaka lo ka-2019 ubumnyaka onzima kakhulu kwezamabhizinisi ngoba ikhansili ngumsebenzi wamabhizinisi. So sibe lokutshintshwa kwemali sacina sisebenzisa imali yakuleli. So khonokho ukuthi phazamise kakhulu inhlelo zethu singathi budget ukuthi besihlele ukuthi sisebenzisa imali kwamanye amazwe. Kulokhu kusiphanza phazamise kakhulu sibone intengo yamafutha edizili ekhwela ngeziki ngeziki, kukathi sesibhajetele umnyaka wonke ukuthi sisasebenzisa inani lamafutha angaka. So lokho kusiphazamise kakhulu enhlelweni zokulungiswa komgwaqo, kusiphazamise kakhulu enhlelweni zokuhlanjwa kwamanzi, kusiphazamise kakhulu enhlelweni zokuthwalwa kwezibi. Singathi ingakhange yonke nje i-service delivery into yamafutha isiphazamise kakhulu. Kwasuka kwaba ukuthi ngokuswelakala kwenhlanhla izulu langabi khona, kwaba le drought ukuthi okusho ukuthi amadamu yethu abe namanzi amalutshwane esikhangela umnyaka lo ka-2019 osibone sesireshiye namanzi ukuthi abantu sisebenzisela amanzi angaka sesivala. Siqale ngo-June sivala ama-48 hours, safika ngo-September sesivala 96 hours. Singathi ngamalanga amane abantu bengela manzi. So singathi umnyaka onzima kakhulu umasipala wakoBulawayo.
Kungabe kuzakuba lobubelo yini ngomnyaka ozayo?
Isikhangelo ukuthi uhulumende uyathembisa ukuthi ezomnotho zizaguquka kuzaba ngcono emnyakeni olandelayo. Nakhonokho sikhangele njalo ukuthi abantu sebekwamukele ukuthi imali yakuleli yokusebenza. Kodwa-ke yilo suku lokuthi kule zimpahla zokusebenzisa esizithenga ngemali yakwamanye amazwe kubandawandawa ilo limithi yokuphehlwa kwamali ithengwa ngemali yakwele Melika, sithenga kubo-China ngamanye amazwe enzalo. Kodwa-ke sithembele kona ukuthi kume ngenxa yesithi umnyaka olandelayo kwezomnotho ziyabe zingani sigoqokile. Isikhangele ukuthi lathi ngethemba, asilahlanga themba, sikhangele ukuthi kuzoba ngcono.